sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 zibandlela 2022 uKipu Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uzaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempila kahle. Umnumzana Constantino Chiwenga usengeze isikhathi sokusebenza kwesiqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngqi epulazini likasipho Samini Malunga labanye bakhe.
Esidakeni akusasebenzeki, solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe.
Kule ngcwethi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi yilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance ukhetho oluzayo.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MTCT incindise njenge-MTC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MTCT.
Iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lizinikelana lele Malawi emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uzaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga usengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umbiko awethule namuhla uChiwenga wazise njalo ukuthi kungedlula isikhathi lesi izikolo zizaphiwa iviki eyodwa ukuthi zithathe amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus andubane zivule nxa isimo sivuma. Lokhu kutsho ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngenyanga ezayo. UChiwenga ukhuthaze abafundi kanye lababalisi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela izikolo zingakavulwa. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane ngokulandela zonke izixwayiso ezahlelwa ngabezempilakahle. Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abayisikhombisa 7 ababulewe i-COVID-19 izolo kwele Zimbabwe. Sekule nsuku ezine isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Obert Mpofu evimbe ngqi epulazini likamnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe abathi kabasavunyelwa ukuba belime kuleyo ndawo. Umpofu ongunobhala ophethe inhlelo zonke kubandla leZANU PF usecretary for administration uthi kazi lutho ngokwenzakala khona manje esidakeni farm eNyamandlovu esabeleni seMathebeleland North. Uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumende. Kodwa abanikazi bepulazi leli uMalunga, umnumzana Charles Moyo lomnumzana Zefania Dlomeni bathi kulabantu abalemibhobho abavimbe entubeni yesidakeni farm abathi akula muntu okumele angene kuleyo ndawo engavunyelwanga ngumpofu. UDlamini uthi sebethule nzima.
Esidakeni akusasebenzeki, solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe bezithi imswelangubo farm. Akusavunyelwa muntu ukungena lathi silezilimo eziseplazini asavunyelwe ukungena, izisebenzi zethu sezixotshiwe. Akusavunyelwa muntu ukungena. Kwenza konke lokho bakwenza bengalandeli ukuthi indaba le isemthethwandaba. Njengoba indaba isemthethwandaba, kumelanga kube lo muntu ozithathela umthetho ofake ezandleni zakhe. Kodwa bona hayi, bakhanya baphezu komthetho. Amankantola angaza akhuluma athi kabaphume benze inkani ba-aphile, beqhubeke besenza khonokho okuthiwa bengakwenzi ukudisturb ama-operations ethu esidakeni. Sikhuluma nje izulu liyana, bafika balima amasimi ethu phose amane, amounting to about 20 hectares.
Umnumzana Zefania Dlamini ngomunye wabanikazi besidakeni farm besixoxa laye ekubulawayo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukusetshenziswa kwebizo elithi MDC Alliance akulankinga njalo akulamthetho ongasetshenziswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission ukwala ukwamukela abanye amabandla ayabe elebizo eliphose lifane lalelo. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Enye yalezingcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya owenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MDCT.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MDCT incindise njenge-MDC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MDCT banikwa imali kuparlament under the Political Party Finances Act njenge-MDCT. Bafanele bayincindisa njenge-MDCT kanti bayisabani ibizo labo. Kabachiyane lebizo le-MDC Alliance ayisulo labo. Nxa befuna ukulisebenzisa bazafanele babuyele futhi bayengena ku-MDC Alliance.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi akula muntu okumele asebenzise i-MDC Alliance kukhetho.
Ukuthi bekuyekelelwa nje kube komhlambi kazalusile munye lamunye elithatha yiko okwenze ukuthi ibandla liphikisayo elikhulu kangaka lidilike lihlale iminyaka yonke lifaka abameli lehlukene. Kuyabe kusenziwa ikhonokho ukuthi abantu babekhangile ukuthi bangaze baphume bangalandeli izinqumo le-constitution ye-MDC bayakwanisa ukuthi nxa sebefika kwi-election balithathe lelo bizo badilize ibandla bazenzele umathanda. Ngakho thina njengebandla elisemthethweni lobukhokhelo obusemthethweni sizama ukukulungisisa khonoko.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uthi bayakwazi abakwenzayo.
I-MDC Alliance ayikhulunyelwa ngumonzora, njalo thina sikhulumeli i-MDCT. Konke lokho kuzabonwa ngesikhathi sesichaphe i-bridge. Why worry? Let us all wait and see. After crossing the bridge, sizakhuluma ngakho. Asifoswa ngumonzora, not given pressure by Monzora is ZANU-PF surrogate. Yikho ke siyakwazi sikwenzayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi akuqedakali okwenziwa libandla le-MDCT.
If he wants that to be declared, kumele aqale ahambe e-court. He cannot declare it. Ahambe enkantolo, ayibeke indaba yakhe. Bonke laba abanye kade belisebenzisa lelo bizo, angeke bahambe labo enkantolo baye kulwa nendaba yeleyo. So i-court declare ukuthi ongaba lebizo leli alisebenzise ngendlela yona leyo uMonzo lathi lisebenze ngayo ngubani. So his declaration emehedwa, hayi, is of no legal consequence. Ngakho ke alize nje ngumuntu olephupha elibi, njalo esikukhangelele emthethweni ukuthi there is not such declaration. Ungawuthatha ukuthi ngumuntu oseyenze i-intention, but that intention per se is not the position at law.
Isikhulumeli enhlanganisweni ebona ngezokuqhutshwa kokhetho ye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, unkosikazi Letitia Joyce Kazembe, ongathandanga ukuthathwa amazwi, uthi kabakahlolisisi udaba lolu. Uthi baningi abantu abafisa ukuba kwazi ukuthi kuza kwenziwani ngebizo le-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ugatsha olukhangele ukulondolozwa kwezemvelo, i-Environmental Management Agency, ikhathazekile ngokwenjiwa kwamatshe aligugu okudala ukugugudeka komhlabathi kanye lengozi emadamu amanzi. Ngalokhu sebekudaze labo abembayo ukuba bethole incwadi ezipha imvumo yokwenza lokhu. Ubathulile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ithi ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni kudala ukutsha kweganga okungaba ngamashumi amane phoselantathu ekhulwini, i-42.81%. Kuthi ukuganyulwa kwezihlahla kuphose kube isilinganiso sokuthathu ekhulwini, i-2.89%. Unkosikazi Amkela Sidange, obona ngokufundiswa kukaZulu njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, uthi kuphazamisa ukungena kwamanzi emadamu lezifuleni.
Singakhangela nje kwembiwa kwamatshe aligugu ngekho emthetheni, ikakhulu nxa lokhu kuvele kusenzakala endaweni ezilamanzi, kuyandise ukuthi kuchiye amadamu lemifula yethu iqubelekile ukuthi ngokwenza njalo kwehlise inani lamanzi lokulolongeka kwamanzi lawa sizigajini eziningi sithole esengcolile ngokwenza njalo futhi kuyasuka kudunge ukuphila kwezinanakazana kumbe izihlahlakazana eziphila emanzini kugcine nje kuchiya umhlaba wethu kukudekile.
Unkosikazi Sidange ukhuthaza ukuba abafuna ukwemba okuchiyeneyo bethole incwadi kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwemba okuchiyeneyo.
Thina njengabogatsha lwezemvelo abe-Environmental Management Agency siyakhuthaza ukuthi abembayo la matshe kabambe ngendlela engasoze ishiye umhlaba wethu ukukudekile. Siphinde njalo sikhuthaze bonke abalothando lokwemba amatshe aligugu ukuthi kababe leqiniso ukuthi bayazuza incwadi ezifaneleyo ezibapha imvumo. Lokhu kuyabanceda ukuthi thina njengogatsha lwezemvelo sibe laluthuba lokubafinyelela sibaphe iziqondiso lakho konke ngabe kuyadingakala.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wakobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti eye-Future Water Supply and Action kukhansila yakobulawayo uthi amadamu amanzi akobulawayo alindwa nsuku zonke ukwenqabela ingozi eziletwa ikwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni.
Ingozi eba khona yikubana umhlabathi lomhlaba uyagugudeka. Bengithi imithi abayisebenziseyo yiyo esuka ibe yingozi nxa izulu selithelana esegeleza esesiya ngapi emadamu. Okuyingozi enkulu okubangela kubana thina njengeBulawayo City Council indawo zethu ezamadamu siba lama-patrols every day 24 hours ukwenzela ukubana ingozi ezinjalo zingabi khona.
Umnumzana Qinisani Nxumalo ohlala esigodini wathi kunzima ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu.
Hayi, akukholulu ukuthola amaphepha ukuthi kwanise ukwemba lele amatshe la aligugu. Ama-steps angikhona plus le mali angikhona kwesikhathi suke ibe too much abantu ababeyifuna ema-ofisini. But then kulalabo kuthiwa ngama-ripper abasebenzisa ama-sensor yibo abagebha kakhulu emhlabathini and njalo abagebha khona abalandaba ukuthi igodi langkhona linganani bachiya begebhile. Ngakhayela imigwaqo eminingi eya emamayini isigejiwe kakhulu yibo bona vele nxa bengagibha abanjani abaqibeli abalandaba ukuthi duze emebhikule zakhamizi inkomo ziyawela kumbe njani but bona abakufuna kuphela bengakuthola sebedlulela phambili.
Kuviki ephelileyo uhulumende uvule amahofisi ogatsha lwezemvelo awe-Environmental Management Agency eMatabeleland South eMzingwane ukwenzela ukwenqabela ukugugudeka komhlabathi okudalwa ngabemba amatshe aligugu ngokungekho emthethweni. Ngimelwe iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulalto namhla kuhlelo sihlolisisa ukusetshenziswa kwegama le-MDC Alliance ngamabandla aphikisayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Na Kevin McCarthy okokela ibandla lama-Republicans edale le-House of Representatives kwele Melika uyala uyanika ubufakazi kukomiti ecubungula okwenziwa ngabalandeli bwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump mhlaka 6 Zibandlela nyakenye kubalwa ama-electoral votes edale le-Congress eCapitol Hill eWashington DC. UMcCarthy uthi kayisebenzi ngemfanelo ikomiti le ekokelwa ngabakubandla lama-Democrats ehlolisisa ubudlwangudlwangu obenzakala ngalelo langa kulandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe abathi kumele bathathe ilizwe labo ngenkani. Abakukomiti le bathi uMcCarthy ulakho ukubatshela ukuba uTrump wayecabangani ngosuku lolu ngoba kubikwa ukuthi wayebukele umabonakude ngesikhathi abanye bakhe behlasela edale le-Congress. Ele-Nigeria lithi inkundla yokuxhumana eye-Twitter isingasetshenziswa kulelo lizwe okusemthethweni uZulu kulandela ukuvinjwa kwayo okwenyanga eziyisikhombisa. Ele-Nigeria lathi kuthela okumangalisayo kulandela ukuchithwa kombiko owawethulwe umongameli Muhammadu Buhari owakuthiwa wephula iziqondiso zeTwitter. I-Associated Press ibika ukuba ele-Nigeria lithi livumelane lenkampani yeTwitter ukuba nxa befuna ingavinjwa kumele ivule amahhofisi kulelo lizwe idinga umuntu ozasebenza kunkampani le ozakhulumisana lenkokheli yakwaneNigeria ihlawule imithelo yetax njalo ivumele ilizwe leli ukuba lihlolisise okunye okwethulwa enkundleni le nguZulu. Okwamanje sike sizwe u-Ezra Jesus Banda exoxa lesakhamuzi eLupane esabelweni seMatabeleland North.
Ukhuluma noMishel Nkomo.
Mishel Nkomo-ke kungaphi esigabeni sakho labahlala khona?
Mina ngihlala kuGudubu Village.
Aha. Lupane.
ELupane.
Kunjani kona bevillage la?
Kubi kakhulu, sihlangana le nduba ezithi imithetho yamasiko seyafa, sokufe yonke into. Ngoba kufe imithetho, abantwana ukulalela abazali akusekho, imfundo ngasesikolo ayisekho. Ukuhloniphana kwabantu akusekho. Umthetho okhona ungaziwoniwe. Nxa ungala mali vela bakulaleli, kusuka kuconsidelwana umuntu ole mali. Yikho
okusenziwa kuyini ukuthi abantu benze zoba delele kanje kulahlelwa amasiko?
Umumo welizwe wabuyisa njalo, kwathiwa abantu bazibhasophe kona, kodwa-ke kuyehlula ngoba kade singasikhangeli imithetho ekhona. Sezisitsho ungaze uye emapholiseni le ndaba zakho, nxa uzibeka emapholiseni, especially nxa ubeka emapholiseni uhlangana nabantu besishoneni, ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babe bengazwisisi, bona basebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. So abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo sezifundweni ezikoleni, kuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele nesiqhuse izinto akhuluma ngazo.
So abantwana bafundiswa ilimi olungaso labo laba ku-grade 1 laba abancane?
Yebo, abantwana bafundiswa, yebo, ngamashona. Ushona leliyana uyabe zama ukuthi asifunde khonapho isiNdebele ebantwini lebantwaneni bonabo. So bese kukhanya ukuthi imfundo yakho yabe ingasaqinanga.
Kuthuthi kufela kangaka lokhu okwenzayo lesi sigaba kwenziwa kuthi abantwana bafundiswa?
Yebo, yebo. Yebo.
So manje uthini wena? Mina ukuthini? Uthini kuhulumende?
Kuhulumende kaqhayisisi esikuthoyi ukuthi nxa ku
yes,
nxa kuqatshwa amatitshaba ezigabeni emathebeleleni, kakubuye amaNdebele azakhuluma bazwisisane labantwana emahofisini. Futhi laphana ngitsho khona ELupane sathezi kupolisi noba ngaphi, kakubuye amaNdebele bakhulume izindaba eziyabe zikhulunywa abantu kabasakhwayisisa. Of course esiyakwazi omagistrate bayakhuluma indima babe bezazi bezifundele, kodwa ngale kusukela phansi emapholiseni uyakuhlangane lamajoni okusuka kungasazwisiseki izinto ezikhulunywa.
Lapha lizwe u-Ezra Jesus Banda exoxa lesakhamuzi ELupane esabelweni seMatabeleland North. Abakuhlangothi lwezemfundo eMatabeleland bathi ababalisi baqhatshwa eHarare, ngakho-ke abalamandla ngalokho okwenzakalayo. Ezemidlalo. Iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana okwamanje leMalawi emdlalweni owe-Africa Cup of Nations. Landelani umdlalo lo ekhasini lethu lokuxhumana eleFacebook ku-VOA Ndebele, laku-VOA Ndebele Twitter kanye laku-VOA Instagram. Kolunye udaba olufanayo olwenguqu, obe ngumqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elapha sakhulayo eChicken Inn uSimba Mutubuki kasekho. Intethela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji Usiphalo Ludaba.
Umthubuki obesaziwa kakhulu ngegama elokuthi Mkoma Simba wadlule emhlabeni ngolwesine ntambama elokitshini lenjube lapho abekade ehlala khona. UMorris Mkwiti osebenza laye kuqembu lenjube United elike ladlala kusigaba sika Division 2 eminyakeni eyadlulayo uthi umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMthubuki.
Silahlekelwe kakhulu ngokufa kukaMgoma Simba Mthubuki. Nguye kade engu-junior administrator, junior talent identifier. Bona ukuthi abantwana batshona bedlala ibhora bengatshoni estridini, bethatha ama-drugs, benatha utshwala, kodwa betshona bedlala ama-sports, bethuthuka besiya phambili. Sibuhlungu kakhulu ngeifa kaMgoma Simba, sesilahlelo kakhulu thina be-community enjube.
Umthubuki wasebenza la maqembu abalisa elenjube Sundowns, lona ebeyidlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League, ele-Boys Without kanye lelenjube United. Ngesikhathi esedlula emhlabeni besebenzela iqembu le-Chicken Inn lapho abengumaneja wamaqembu abafana abasakhulayo. U-Charles Hliwayo, omunye wabaqeqeshi beqembu labasakhulayo ele-Chicken Inn, uthi umthubuki ubelothando olumangalisayo lomdlalo wenguqu.
He was so passionate ukuthi into yokuthiwa yilose ubengayifuni phansi kwakhe. He wanted ukuthi team iwine, and the way the passionate ngaye ubuyibona nxa i-team iwinile how he would treat abafana, even abafana be-opposing team, ama-opponents and the match officials, kubatreat-a kuhle. And uphinde ukubone futhi ukuthi nxa i-team yakhe idliwe kuyabe sele-stress esingayenziyo. Lenye into vele ade ikuye kube ngumuntu ukuthi uyakhuluma iqiniso, kube ngatshoni empuputa esiya ngapha eceleni ye-border. The next day, lebeselizwanana.
Usiphambaniso Dube, umnikazi weqembu le-Ajax Hotspur, uthi umthubuki ube kuzinga lika-Ali Baba Dube ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo.
Hayi, engingakutsho ngomkoma Simba yikuthi iBulawayo football ilahlekelwe kakhulu, and nxa sesikukhangela simfake ezingeni labo bantu abanjengabo Ali Baba koBulawayo lapha in terms of ukukhulisa ibhola labafana abancane ku-junior football. Ube yi-character nje, ubuhleka nje nxa umbona uMkoma Simba ngezinto nje akade ezenza. Khangele futhi i-dedication yakhe akade layo ekudevelopheni umntwana ongumfana ekudlaleni ibhora. So yilo senkulu koBulawayo. Izakhamizi zenjube ngithemba kuzaba nzima ukuthi ziphinde ziyethola umuntu onjengomkoma Simba.
Umthubuki ubesele minyaka engamashumi ayisithupha lantathu yokuzalwa, njalo kakukaziwa ukuba uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanjini. Uhlelo Woza Friday namhla silomhlabeleli Wavehouse uBigboy Ngwenya uhamba ngegama lokuthi Biggie D Hero, yena osethule idlalade elitsha. Untungamini Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Biggie D Hero, from zero to hero, he do like a zero, take a road to euro, hero in a narrow.
Idlalade leli lilengoma ezilithumi lane. Nango uBiggie D Hero.
Salibonani balandele. Size nedlalade lethu lesibili, kusho ukuthi i-album yethu yesibili. Ngithemba eyakuqala niyayazi, layizwa i-album yethu ethi Nzopapa. Then manje siliphathele enye i-album yethu ethi yona Abana Thando, yole dlala-ke khona lapha.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi Sugar Sugar, Umoya Wami, Indaba Zakho, kanye lale enti igama lika Jesu.
Alwane athi igama lika Jesu, ube nalo, ube nalo emoyeni, iyo iyo uthu uzanjalo uma use unzimeni. Alwane athi igama lika Jesu, ube nalo, ube nalo emoyeni, iyo iyo Zimeni, I run it, I take the money.
abathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene, kodwa ke kumanje abangathanda ukuthenga lo mculo bazosibamba kulezi namba ezithi 0658583307. Ngiziphinde njalo 0658583307. Yizi namba abazithola kizo lezi, noma bahambe kuFacebook bafike basearche Big D Hero, then bazosithola base bexhumana nathi ke khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sibonga kakhulu isupport kubalandeli, ngoba ne-album lawuqala batshengisile uthando lwabo, nelamanje i-album batshengisile uthando lwabo basatshengisa njalo. So sithi bengapheli amandla, mabayale besisapota nje kanjalo, siqhubekele phambili, ngoba ukuze siyale sihlabela yibo abasipha amandla. So sidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli, sithi bengapheli amandla ngokusisapota. Siyabonga isupport yabo enkulu kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uBig D Hero ngale
Sugar 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 Dilouli ngana madoda lingena ningina kamputi bikefuli anomenyo sense Dilouli ngana madoda lingena ningina kamputi bikefuli anomenyo sense Dilouli ngana madoda lingena ningina kamputi bikefuli anomenyo sense Dilouli ngana madoda lingena ningina kamputi bikefuli anomenyo sense
Izihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obhedi Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likasipho sami Malunga labanye bakhe. Kule ncwadi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi lilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana nelamaLawi khonamanje emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.